Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kawande, obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi kufonqwa bakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abopha abasolwa ababili phezu kokubulawa komlandeli webandla le-CCC uTinashe Chitsungo ogongodwe ngabasekeli bezanu PF eGlenora izolo.
Bayakhuluma nge-peace, bakhulume ngokuthula, kanti bona vele bafuna ukufeza udlame. Ngabe kuthiwa ubaba Mnangagwa uqinisile lokho okutshoyo, ngabe abantu bakhe abenzi lokho?
Ibandla le-CCC lemukela ngenjabulo isinqumo somthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court sokubuyisela amalunga alo angu-12 kukhetho oluzayo.
So we are relieved that justice iprevailile ekugcineni loba sesiqeda iviki ezintathu silokhe sibhoda ngento ade ungamelanga sibhode ngayo.
Bekulabani
oyeyisikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube osekubandla lezanu PF uthi abatsha bamabandla aphikisayo abaningi sebemlandele kuleli bandla.
Abasilandele lapha sesikhona ngoba yikho kule mpilo khona, yikho kuzaletha khona inguquko. Kathe sizanu izangena kobulawayo, abantu khona bezabona umehluko la kubo Harare, bazabe sebesitsho ukuthi hayi Dube watsho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Amapholisa athi asebophe abasolwa ababili phezu kokubulawa kwemsekeli webandla eliphikisayo le-CCC uTinashe Chitsungo ogongodwe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF eGlenora izolo wafa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi eloba enkundleni ye-Twitter uthe baphakathi kokudinga abanye abasolwa. Ibandla le-CCC lithi uChitsungo ugongodwe ikhanda ngamatshe ngesikhathi esiya emhlanganweni walo wokukhankasela ukhetho elabanye abasekeli baleli bandla. Uhulumende wethule umbiko ekhuthaza abantu ukuthi balandele inkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi baziphathe ngokuthula ngesikhathi sokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ukuqala njengebandla le-CCC sikhalela imoli kaTinashe lowo obulawe ngabantu bezanu PF. Asinakaneli ukuthi ngobani, siyabazi bayaziwa ukuthi ngamalunga ezanu PF. Yikho ke sesikhalela usapho lweZimbabwe ukuthi udlame olunje alufanelanga luvunyelwe. Kungabe kuthiwa izanu ilomhlaba wayo wodwa, kude kuzaba lula ukutshengisa ukuthi nantu udlame luvela kuzanu. Kodwa kathesi bayagongoda abantu bagcine sebecatsha ngomunwe.
Nxa ngempela kungabantu bezanu PF abambuleleyo, siyazi ukuthi uMnangagwa uhlala esithi phansi ngodlakela. Singathi abantu bezanu PF kabamlaleli kumbe kuyini okwenzakalayo.
Vele asithembi lokho kuthiwa ngubaba uMnangagwa uthi ufuna yena i-elections ezilokuthula okungaladlame. Mbona ngani licebo nje leqinga lokuthi bayakhuluma nge-peace, bakhulume ngokuthula, kanti bona vele bafuna ukufeza udlame. Ngabe kuthiwa ubaba Mnangagwa uqinisile lokho okutshoyo, ngabe abantu bakhe abenzi lokho? Kulalokho sithi ngesikhiwa impunity lemunity. Lokho kutshengisa ukuthi umuntu oyenza izinto ezimbi oyenza into ezimbi otshontshayo obulalayo otshaya abantu kabotshwa akuna ngitsho lo muntu oyedwa zwi obotshiweyo wezanu silandele ama-reports esiwenzayo ukuthi ubani endaweni ethile utshayile endaweni ethile wenza ububi hhayi namapholisa labo vele ngababambi bayesaba ngoba baqala bahle banqabe bathi lokhu ngokwepolitics asingeni kukho namhlanje siyamangala i-ministry of information sikhalela imuli sithi amapholisa azacubungula konke lokhu ngamanga silabantu abaningi ababulawayo silabantu abatshaywayo akhoseke kanti sesibona bayazihambela ababulalayo lokubulala umama u-Ali uMoblessing kathesi sibona osikhala yibo ababothiweyo lokhu kukhombisa ukuthi obhova lamabhinya bayazihambela nje abantu abasemajele ngabamsulwa sikhalale eZimbabwe njengoba ama-international observers asekhona indaba lelayo sebeyibonile kuzaba nzima amahlaba ezulu ukuthi umhlaba leZimbabwe ba-declare elections lezi ukuthi free and fair.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Isikhulumeli sezanu PF umnumzana Farai Marapira utshele Studio 7 ukuthi labo bayalusola udlakela njalo uthe labo abenze ubudlova lobu kumele babotshwe. Lokhe sikudaba lunye untungamili uxoxe lomsekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shirie Denga obesembuthanweni lo okubulawe khona uTinashe Tshitsungo.
Ukubulawa kaTinashe Tshitsungo into esizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba nqa sikhangela ukuthi ufele phambili kwethu etshaywa ngamatshe ngabantu bezanu PF and njalo nqa sikhangela sibona ukuthi bekulomhlangano owe-Churu constituency lapha ade kumele khona si-introduce ama-candidate ethu azasimela ku-constituency yona le umhlangano lowo ade usemthethweni lamapolisa sabebikela ukuthi kule meeting yonaleyo kodwa sibone iZanu PF ihambe yamobilize abantu babo babagcwala khona ngale kuvenue bathe amapholisa esebaxotshile balanda abantu bethu yikho ukutshaywa kwabantu bethu so yinto esizwisa ubuhlungu ukuthi yisihluku bani ukuthi baze befike to the extent yokuthi kwakubulala umuntu lingakhangela khathesi kulabantu abaphosa ukufika 20 abalimeleyo goqela aba obaba over 70 years labo mama over 60 years othungwe ikhanda labanye abalimele inyawo so and into leyi isizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba abantu abachayileyo laba babulala lomunye wethu ngabantu abezanu PF abahlala esigabeni khona lapha abaziwayo so far kuthiwa sokulababili ababotshiweyo but nqa likhangela even ama video lawa ade border kuma WhatsApp maningi kakhulu bekulesixuku sabantu ade betshaya abantu and amavidiyo atshengisa ukuthi yibaba abantu so yinto esizwisa ubuhlungu kakhulu ngeba njengebandla kodwa thina sithi hhayi abantu beZimbabwe bayazi bazazi iinkokheli zabo bakwazi ukuthi ngobani abafuna ukubavotela and izanu ngaze iyenze i-violence kayisoze itshintshe inhliziyo zabantu abantu sebedubeke kakhulu udubo lolu oluvele kuzanu PF so bengaze betshaya abantu ngaze benzeni kodwa abantu bayalazi iqiniso abantu bayakwazi ukuthi udubo labo luvela ngaphi abantu bayakwazi ukuthi kuyini okumele kutshintshwe elizweni ukuthi impilo zabo zihambe kuhle kanye lezabantwana babo.
Lo ke ngunkosikazi Ellen Shirie Denga umsekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-CCC ubexoxa emoyeni ecingweni le-Studio 7 ekobulawa eseHarare. Kolunye udaba amalunga ebandla le-CCC angu-12 abevinjwe ukuthi ancintise kukhetho aphiwe imvumo ngumthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court. okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma emthethwandaba weSupreme Court, igqwetha lalaba bantu uMnumzana Washman Ncube uthe bayathokoza ngesinqumo lesi.
I-judgment ye High Court i-wrong. So sebe ikhansilile leyo judgment, so ama candidates lawana sebuyiselwe ku ballot. Yikho ke sokuhle, we are relieved that justice iprevailile ekugcineni. Loba sesiqeda iviki ezintathu silokhe sibhoda ngento ade ungamelanga sibhode ngayo.
Bekulabanye abane abafuna ukuncintisa ezikhundleni zokuba ngamalungu edale ePhalamende abakobulawayo, labo abavunyelwe ukuncintisa abakade bemelwe ligqwetha uMnumzana Moses Mahlangu, yena othi okwenzakale namhlanje kuyathokozisa.
Kakhulu kakhulu bekuyikuphambanisa okukhulu kakhulu because bekungela bufakazi bokuthi babengekho ecourt. All evidence pointed ukuthi babe secourt, but somebody decided, owayengekho ecourt decided to tell stories.
Obhalise efuna ukuncintisa emele iZANU-PF eMzilikazi Mpophoma ukhetho lolonyaka, uMnumzana Admire Maskati uthi ibandla lakhe kaliwesabi amalunga awe-CCC asephendukile kukhetho.
Kuhle kakhulu for abantu bonke ngoba kunika abantu ithuba lokuthi bakhethe abantu ababafunayo, abantu ababathandayo, abantu abazabamela. Kangesabi ngoba i-election kumbe umdlalo olabantu abawinayo olabantu abadliwayo.
Kunjalo nje umthethwandaba we-Constitutional Court uza kwahlulela udaba lokuba ofuna ukuncintisa ukuba esikhundleni sikamongameli welizwe ezimele uMnumzana Xavier Kasukwere avunyele ukuncintisa kukhetho. UMahluli Paddington Garwe ube lomhlangano lamagqwetha kaKasukwere namhlanje bekhangela ukuba lungahlulelwa na ngesiphangiphangi udaba lukaKasukwere olokuthi avunyelwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Igqwetha likaKasukwere uMnumzana Method Ndlovu utshele intatheli zindaba okwenzakale emthethwandaba namhlanje.
Lamaya amaparties ukuthi indaba kaSavior Kasukwere izwakale ngeTuesday next week ngo-9:30 ngamajaji amathathu awe-Constitutional Court.
Nxa idale lingavumela ukuba udaba lolu luzwakale kuvikezayo, ukutsho ukuba udaba lolu luzazwakala ngesiphangiphangi kuvikezayo, ukhetho lungakwenziwa. Ayaqhubeka amalungiselelo okhetho elizweni. Amabandla ezombusazwe enyakazela elizweni lonke ikhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa ukhetho lwale nyanga. Ngimele ithi 27 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kolunye udaba oluphathelane lezokhetho, oyisikhulumeli sebandla le-MDCT uMnumzana Witness Dube osekubandla leZANU-PF uthi abatsha bamabandla aphikisayo abaningi sebemlandele kuleli bandla njalo bagcwele amakhombi amathathu ukuze bayefinyelela emhlangano webandla elibusayo eCountry Park kobulawayo izolo. UMnumzana Dube uthumele imifanekiso enkundleni zokuxhumana ebulenjini eliziphatha amandla zebandla leZANU-PF labanye abasuke kumabandla aphikisayo begqoke impahla zebandla leZANU-PF. Okuningi asikuzweni kundaba ayiyenze lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7.
Abantu abathi sithengisile kumbe singabathengisi kumbe basithethisa ikuzwa ubuhlungu abaningi kwakhona ukuthi mhlawumbe bebesifuna silokho sikulawo mabandla, kodwa hayi abasilandele lapha sesikhona ngoba yikho kule mpilo khona, yikho kuzaletha khona inguquko. Kathesi iZANU izangena kobulawayo, abantu khona bezabona umehluko la kubo Harare, bazabe sebesitsho ukuthi hayi Dube watsho. Emfanekisweni engiyithumele namuhla bengilabo ntanga abebe ku-MDC labo engathi sengingene nile mina kuzano ngabuya ngahlala labo phansi ngababonisa indlela njengomuntu obesebenza labo. Abanye bevela ku-CCC ama youth engakhuluma lawo abangasa yenelanga ukuthi bangene lapho okade ngingabathatha khona ama picture bephose gcwale ibus ngoba sithuthise amakhombi kathathu konke ukuthi babuye khona phana eralini kathi seCountry Park kaMongameli ubaba uMnangagwa. So ngabantwana embona ukuthi angingeke njengomkhokheli ngibachiye egangeni elingelandlela elehlule mina umuntu omdala ukuthi ngihambe ngoba noma unezicathulo indlela ye-opposition leyo yabuloku hlatshwa kuphela. Akulanto ephumayo, kudlalwa ngabantu. Kade sile yabona bese sibehlule ku-register ama candidates. Ibandla leZANU-PF ilibandla eliqinileyo lenhloso ngelizwe leli. Nxa sungene phakathi suqale ukubona sibilo okuningi, ubuhlo obuningi balamabhuku ezinto abazenzayo, okuningi labe lingalaleli njengo opposition lingakudingi. Kodwa nxa subala into esezenziwe njengokuthi namuhla kungakaqali sirali khona phana, kube lokuyavula kweclinic eCountry Park. Mina isizalwane seCountry Park kule clinic, siyakhumbula ukuthi uhambe wavula imayini eBinga, ngeza kobulawayo lezo, but ungakhangela nje imisebenzi mnengi abayenzayo, amabhola ngu-20 ePingfontein Forest afakwayo emgwaqo, kubo masiye phambili ngale kubonketa drive emadibheni, kubo George Avenue, kubo masoche town laphana oNtemba Road ngale, o-CSC namba sebavuswa iJoshua Mqabuko Nkomo Airport, ungene laphana kubo nasty sokulabo innovation hub, izikolo ziyavulwa, kuningi kakhulu nje ukubala ikuthanda.
Ngezinye indlela lokhu elalikutsho njengamabandla aphikisayo ukuthi ibandla lezano PF lilodlakela kusukela ngesikhathi seGugurawund, njalo alinanzi amalungelo oluntu, akuseliqiniso yini?
Okodlakela uzabona ukuthi abantu babuyela kuGugurawund ngoba yikho kwakulodlakela olukhanyayo kubo 2008, yikho kwakulodlakela olwalubonakala. OlweGugurawund ke lona ngokwakusilwa izano le-PF zapho, sezabambana zaba libandla elilodwa okuthiwa yizano PF. Ungaze umuntu leke buyela kuGugurawund, iningi lakhona uyabe ngafuni nje ukuthi ancede abantu, uyabe dinga nje ukuthi abe gubha imizwa abantu ukwenzela ukuthi mhlawumbe yena kwezepolitiki kumenzele kuhle. Kodwa loluyana luhlupho abantu beZimbabwe abaluqeda ngokubambana.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla le-MDCT kodwa osekubandla leZanu PF obeqoqa le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote nenkulu,
asambeni madoda
siyovota, sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba usesole abantu lenhlanganiso ezisola abahluli labo manje nxa indaba zabo zingahlulelwanga ngendlela ababe beyifuna. Iphephandaba lobulembo elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions isisole isiqa somthetho esisanda yengezelelwa esinquma ukuba izisebenzi ezitshengisela ukungekho emthethweni zingabotshwa kumbe zivalelwe ejele okweminyaka emihlanu. Linhlanganiso ithi umthetho lo wephula isisekelo sombuso. Okwathesi sendichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7. Awu, sihleke thina abakwazi ukuhleka. Awu, bathi abakaze babona irali engaka enabantu abangaka kuyikuqamba amanga kwabantu bezana. Ibhasi siseyadilika ngoba even amadlozi esishoneni nawe sala edayi lo muntu kaphume lo kuze kudilike ibhasi nabantu balimale abantu bechipinki. Ungabe uthi abantu ngapha nangapha ukuthi uyenzela ukuthi kuthole le support ungenayo? Hayi, okunye yikulima. Yikulima kwabantu mpela. Gawule, uthini makunje? Joseph Chuma, uthini makunje? Khulumani mpela ngoba ichance ibhasi yawe iwa nabantu from Chipinge. Anibona ukuthi aniphelelanga nezana unyana yeni leyo. Zamani ukuphelela ngabantu abadala, siyabona.
Ah, thina ukuthi njengoba kuvotwa, hayi, livele yalunga. Kule Yes, ngilele enkundleni. Ichona njani basakazi? Hayi, siyajabula lamhlanje ngoba amalunga awe Triple C avunyelwe ukuthi abuyele emele abantu ngoba bakhethwa ngabantu. Kodwa ke sithanda ukuxwayisa amalabo abazenza ingathi bangamalunga eCCC. Kwathi kuphuma isinqumo lapho sokuthi akumelanga bangintise ikhoti sitsho kanjalo. Bona labo abazenza ngathi bangamalandeli beCCC baqala ukugxeka, bajaha ukugxeka. Ngibona ingathi labo bantu abazwisisi ipolitics yaseZimbabwe ukuthi isebenza njani. Ngibona ingathi bangomafundani bazimfunda ngkwele. Indlela okusetshenzwa ngayo laphana kufanele uzwisise ukuthi izani isebenza njani. Andubana ugxeke. Lithini ke manje njengoba sokuthiwe khona bazangenela ukhetho. Line lalisola lapho lithi khona selisola umuntu onguye elithi ngumongameli wenu. Lithini ngakho ke lamhlanje? Abantu bakithi wobani leqinisa. Uma usekela into uyisekele uzwefika lasekugcineni. Ungabi mbaxambili. Kodwa ke hayi, ngithemba abantu kathesi ke sebezajabula ke ngoba amalunga abo esefakiwe lawo ekhethweni. Sokuzasala nje labana abangazwisisiyo ukuthi kahle kahle bafunani. Abafuna inguquko bayakwazi ukuthi bafunani.
Yebo, siyesebe ngiyalibengelela baba nemusa. Hayi, akula okunye nje ngifuna ukukhuluma lapha. Hey, singamangala iZimbabwe yonke ukuthi laba bathengele izimoto bathengelwa njani. Company sesiyovalwa phela abantu abibona sesivala umlomo khona bokuthi wangakhuluma into kade ezenza babonke. Kambe lami ngizwe ngizidla kamnandi ukukhuluma. Isivala umlomo lesanti iyabona. Wantu wathengwa nokudla yonke into siwavala. Angazi ukuthi lesingamalema yini kulesi yini. Ukuthi siyakubona kanye for 5 years uyabonga ukuthi lami lake langizisa. Ngiyabonga.
Salubonani basakazi beStudio 7 yalibingelela labalaleli. Ngibingelela ngenjabulo enkulu sibonga amathuthuthu amahla athi noma sebona ukuthi sesishadele izinto. Abazange bakhuluma kumi ngebandla bamisibindi saze saphuma kulo mlilo ade sesifakelwe izani PF. Vele ngiyazi ukubana wonke umuntu wethukuthiwe ngowethukuthini ngempela ube ngalali ekhubeka ubusuku lwemini. UNkulunkulu wasiza ukukhala kwethu sazothabanga lamathonga ukuthi namhlanje banga. Abantu abanje bokuthabanga lazi abantu bokuxotsha sikwethe party ngoba thina sakhayelelanga ukuthi uthabanga abe lesikhundla uthukuthini. Vele sesi asisamfuni ngenkulumo zakhe. Siyabonga kakhulu labo ofadzayi mayeri laphano LNT Retenga ngokwebamba imeeting nefadaki le-AU. Vele amakhothi eZimbabwe vele wona kwimiso elihle asazimelanga ngoba vele ikhothi yakoBulawayo yayingamelanga ikhipha amalunga ethu ngoba iZanu PF yayikhuluma into ye-social media. Yikho iyehlulekile ukuveza ubufakazi oncike sebevezile obawo. Siyababongela owesimeni Ncube lakwethabani Mpofu amaloya ethu. Hayi ngembono bebevasa bebengadlali. Vele sibonile laphana lofadzayi mayeri ukuthi vele ikhothi vele ibingenachance. Siyambongela umama lwana uNkulunkulu kakugcinile yena. Thina vele siyathokoza ngendlela asebenza ngakhona ufadzayi mayeri ukuthi uNkulunkulu uthiwa ngamgcina umama lwana size sinqobe kulobu bunzima esibhekane lapho. Siyababona umthuli bayifuna iBulawayo ngamehlo abomvu. Mina ngakuze wakhampeni eCardi Park othi kukhona kule njongo abayijongile eCardi Park lo mthuli. Kodwa ngenkosi thina sithi iCardi Park lana kumele sikhampeni ngamandla iCardi Park umthuli angayithathi ngoba bahlezi phezu kwakho thina kasikwazi. Kunje baholisa izisebenzi bayangezelela imali behlisa izinto bayakwazi after ama-elections imali yena bayididaka. Obaba bethu kabaholi namhlanje nxa kamthuli ncuma umthuli ncube kumele adliwe.
DJ 7 njani njani lonke basakazi. Ngithanda ukuthi lami-ke ngiphawule cela livule phela ama-odi ethu lathi sizwakale emsakazweni. Siyayibona iZanu PF siqalisile udlakela lwayo siqalisile. Baqalile ukubulala abantu ke manje sibabhekile nje. Bafuna ukuyalela embusweni besenza into eyikho right. Bafisa ukuthi lo nyaka ma ungawukhethelwa ungahamba kahle iZanu PF ike iphume abantu sebethwele nzima. Abantu besisisi bephefumula kanzima ngeZanu PF. UZambi balandelela lapho bakhona. Kodwa uhlale ekhuluma lowo mnandazi ukuthi yena akafuni idlakela kodwa uyathuma abantu behambe beyobulala abantu besisi. Kanti unjani vele lo baba lo?
Asakazi njani 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 phila siyaphila 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 impela nani qhawe qhawe nanti ngilikubona kwangapho lani qhawe mina njengami ngiyavotela yena mpela avotela yena mpela hayi iqhawe lakithi vele khululiza lakithi hayi khona lo otshela kuthi amagetsi amagetsi wethu ngabe sisindebeleni akuthi vele khuluma into engayisiyelwa namjarwa nayo yona yona hayi yona kunzima laphana siyambe umana ekhini
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Sokufike iminyaka engamachumi amabili lanhlanu kwasayinelwana isivumelwano sokunanza ukuthi abantu bekhonze bekhululekile emhlabeni jikelele. Ese International Religious Freedom Act, ukutsho omela lolu hlelo umnumzana Rashad Hussein, ekhuluma esedalele Congress. Iminyaka engamachumi amabili lanhlanu sivikela ilungelo elimqoka kumbali yeMelika ekhomba ubuntu bethu lendlela esibusa ngayo. Njengalokho okuvezwa umthetho we First Amendment okuyiyo insika kundlela esiphatha ngayo amanye amazwe. Iofisi ye International Religious Freedom ekahulumende weMelika isebenza ukulondoloza, ukuvikela lokulwela ukuthi abantu benkolo ezehlukeneyo bekhonze bekhululekile emhlabeni wonke okugoqela abokholo lwesiKristu. Kuwonalo umnyaka iofisi ebona ngalolu hlelo isebenze kakhulu labenkonzo yeShenzhen Holy Reform Church ukuvikela amalunga ayo ukuthi ekhonze ekhululekile lanxa ebencindezelwa yiChinese Communist Party ngoba ebalekele eChina mhlaka 7 ngoMabasa. Kuminyaka esanda ukwedlula, abakhonzela ezindlini bayahlukuluzwa iziphathamandla zeChinese Communist njalo ezinye zalezi izindlu zavalwa. Inkonzo yeShenzhen esungulwe ngomnyaka ka-2012 yayingabhaliswanga ngohulumente ngakho ingekho emthethweni. Abalwela ilungelo loluntu bathi amalunga ayo ayehlukuluzwa iziphathamandla zikahulumente njalo imihlangano yawo yenkonzo yayingenelwa ngamapholisa mahlayana. Iziphathamandla zethusela ukuvala isikolo sabo sokholo esasifihlekile. Kwathi ngokumemetheka kwencindezelo lokuthi kwakhiwe, kwavotelwa ukuthi kuphunywe kwele China njalo amalunga amaningi asuka kule ndawo. Kusukela ekupheleni komnyaka ka-2019 kusiya ekuqaleni kuka-2020. Inkonzo yeShenzhen yaqalisa uhambo lwayo lwenkululeko ngokubalekela esihlengeni se-South Korea eJeju lapho amalunga aleli bandla asuka njalo abalekela eThailand ngoba engelathemba lokuthi azathola ubuphepheli. Zisesabela ukuthi bengaphenduka baye eChina ngemva kokubotshelwa ukuthi sebedlulise isikhathi sokuhlala ngokusemthethweni eThailand. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezizimeleyo leofisi yeReligious Freedom zakhankasela ukuthi kukhululwe abokholo lwesiKristu beChina, kuchasisa umnumzana Rashad. Ngenxa yemizamo yethu eofisini ye-International Religious Freedom lohulumende lokusebenzelana ledale leCongress lezinye inhlanganiso zikahulumende lezizimeleyo, ngazizwa ngihlonitshiwe ngisamukela amalunga enkonzo le efika eMelika e-DFW Airport njalo ngathokoza ukuthi ananza ikhefu lePhasika esontweni yeTexas evikelekile mhlaka 16 ngenyanga kaNkwenkwezi. Sibambene njengabantu beMelika, kugqiba umnumzana Hassan, ukuncedisa labo abahlukuluzekayo ngenxa yokholo kumbe inkonzo yabo.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika. Lusigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olifisela impela sonto elithukela nguChrist Gande ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ekuseni ngesikhathi sinye. Kodwa silazo ezinye indaba nsuku zonke ngo 7:30 ntambama.